soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempilakahle.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni ezanuphiwe.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kaMnumzana Rabelani Tshweni obengumgcini sihlalo weZanu PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduza imuli kaMnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuzipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2130 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku, njalo esibhedlela sempilo koBulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Namuhla siloke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi uNkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempilakahle, singalandeli izinto ze-social media, ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akusho ukuthi nxa usuhlabile injection le kutsho ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluki zi kabuhlungu okungangokuthi sithi ama symptoms ayo awasoze abe severe. Usungaba layo utest positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho ke asihambeni siyohlaba injection leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeki emuva.
Uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine le, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection le bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshele kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona, kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba yisiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makagula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni, ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo wezanu-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBeitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngomkhuhlane weCovid-19. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lanye 71. Kumbiko awethu leyizolo uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko yokuviyo lezipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni zanuPF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandleni zanuPF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile, kodwa hayi thina sizokukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF okuthanda udlwangudlwangu. Wesuka esigabeni seBeitbridge West eChimunangani. Indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze udlwangudlwangu, kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalela njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
Libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe?
Asilambono kakhulu ngakho, ngoba into yini isilali hero status sehliswa kakhulu libandla leZANU-PF, sebayenza into yephathi kukadi kufani ngokufanela kufuze kube yinto eqakatheke kakhulu. Umuntu mayengene nesilali heroes eka kungabi kukhangelwa ukuthi usuka kuyiphi iphathi, kukhangele imisebenzi awenzileyo ekusebenzele ilizwe. Into esingayisho kuba uhulumende we-MDC uza kuba le board engathi independent board ikomiti ezabe iyehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba agcotshwe isicoco sokuba yi-national hero hathi ukuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso ngeqiniso baningi abantu abalapha ne-national heroes acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo lezani PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho ne-national heroes acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelelwane obukhulu lezani PF abakho ne-national heroes acre so hayi abaqhubeki bona basebenzise imbe babhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele e-National Heroes Acre.
Uyachiwa njalo ukuthi ngabe ibulewe umkhuhlane we-COVID-19. Wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South?
Kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South. So thinto esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu. Lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcebisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba yevaccination bengohlelo lolu lokuhlaba abantu amajekiseni ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima ukuba balandele iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuba abantu bazama ukudinga okokuziphilisa okuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuze ancedise abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into eyenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa lenhlanganiso ezizimele zodwa bese sicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behlezi emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo. Ngiyabonga msakazi.
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South. Kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi entuduzo emulini kamnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo ube intatheli zindaba elohlonsi. UBhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekile kakhulu sesikhathini esiqakathekile kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababudabengwa obe khokhela ibandla sibhekane le-Congress eqakatheke kakhulu. So ubaba uGwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla. So ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu kulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawo adlileyo ubabukiwane ubabugwaguba labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula.
Lizamkhumbula ngani ubaba uNdlovu?
Ubaba uGwaguba Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngobaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe. Soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa ke i-career yakhe ye-journalism singathi full-time journalism iqala ngo-1961 okunguminyaka oqakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphadizi i-ANC or Southern Rhodesia le-NDP. So i-career yakhe ye-journalism is as old as ibandla lezaphu okunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile i-journalism wasebenza wabe siya eZambia lapho ajoyina khona ezombangazwe full time eZambia ba ngomunye ama comrades asungula i-department ye-publicity yebandla kusanjalo ubaba uNdlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa nge-Soviet Union lapho atrenwa khona ezombuto military training watrena njalo ngeze leadership leadership training kule Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze publicity
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempilakahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare inkundla yeZim Life ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7 mina igama ngumehluko abangazi kangcono babiza ngo-Diva Diva ngizalwa le endaweni yaseLupane laphana eMathambo laphana uvillage unit 3 hayi ngiyaziwa kuba ngazi abaningi besimbulise laphana obaba laphana usobhu wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana laba umncane laphana uJohn laphana u-Elias laphana umfowethu laphana usemathuku labonye ngokulisa lapha msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elepolitics angisiyeni i-politician kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasiyeni i-politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule ngingaphawula nge-politics ngoba i-politics sidla yona siphila yona sihamba yona ikakhulu ezweni lakithi nje uma vele uhamba phele nge-politics ngizobe thi laphana indoda iyadlala ibhola kakhulu abantu ngu-Peter Ndlovu nayo ithi yangena ku-politics ifuna ukuthi la ingenelele ukhetho lwezayo mina ngubona wami angivumelani lakho lokhu le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inikwa ngunkulunkulu amandla ukuthi yaziwe umhlaba wonke kodwa angicabangi ukuthi kuwumqondo ophusile ukuba namanje ingenele kwezepolitiki izolingcolisa igama layo igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana ungangenela kuyipolitiki kube yipolitician uvuka iqembu elingaziwayo after lapho bazokuzonda abantu indoda lena ayiyeke le nto le ayiyeke kakhulu ihlale phansi ihlala phansi ndlovu phansi kuyekele sengathi ubade ehlakaniphile mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoyine kuye namaqembu mhlawumbe ubona ingathi ngayethi ukwaziwa kwakhelwana mhlawumbe athi kungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqala wakhe phansi angazi ume mhlawumbe ufowa Ndlovu naye usecephuka ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu ngiyabonga msakazi nami bengithi mbeke kwezepolitics ngoba ekhaya isikhathi esiningi uthusana ukuthi uma sewuzovuka lo khetho kuqhamuka amaqembu la kuqhamuka amaqembu lapho eqede lapho enyamalala ungaphinde wabona ukuthi athone kuphi into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi so Ndlovu ngithi kuye Ndlovu hlala phansi babayekele into zabo zepolitics bona hlala ebholeni ubhekana nebhola msiki into ayiphiwayo khotha mhlawumbe uvuleka kwi-team hlukane zepolitics ungalahlekisa abantu indlela uqede lapho ubuyele ebholeni lakho hlala phansi
lo injani basakazi labalaleli bakastudio 7 izolani useprince mqobizitha zitha khumalo chairperson lo co-founder we-community compassion trust thanda ukukhuthaza izihlobo umakhelwane abangani zulu wonke wasezimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni ivaccine kagqoke amamask kayenze i-social distance kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke plazi ageze izandla nge-sanitizer angahlanganyeli lapho kubuthene khona abantu siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele
Libuka njani ma studio 7 libuka njani sambingelela sobezinhle sithi ukuthula makubekini niphile ngenkosi hayi mina okhulumayo ngufamona ungwenya matloud matobo district kobeula i ward 5 duze ne clinic khona ngiyambingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni okay orafa owepa odumaza labosimandala labonqede khona ngapho mapilani bafethu kokhene okhulumayo ngisangupamola ngilesiwa ukuthi kudala lamgcina bangane nonke nehlobo ngiyalikhulumisa hlobo zami nonke hayi mina ngiyaphila ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila upamona lo ngiyaphila hayi kokhene kade bembiza ngondaba ezinhle ngondaba ezinhle ke lokhulumayo abamaziyo kanjalo ngiyaphila bafethu kosibusise amen
ngiyalibingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi be-Studio 7 ngilapha mina ebhobhisi nginguthimhlanga ngochief kwesela ejombe usabhuku engutshanda bantu benkosi siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akakuthumezele lathi amajekiseni emakhaya angazakha ngale dorobheni kuphela le makhaya kabe khona amajekiseni abe mathathu mane ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe ngoba ngiyabona umkhuhlane usukhulile lo okokuthi bantu lingabantu ungavele ungene lapha emakhaya siyaphela du njengebhobhisi khona sibili imaski hayi abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo so ngiyaswela ukuthi imfundiso bangayithola njani kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona la maklinika asethivelathi ukuthi lethi zihlatshwe njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile sizokuthiwa afike ngobuningi bawo ngabuye zihlatshwe lathi siwalindele kathesi ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezekwazi ukukorora imithi ukuthi zisebenza njani kanti kazikwanisi yini kumbukwenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni ukuthi umuntu nxa ethi uyehlangana lalo gciwane lelana lithi liyabuya emakhaleni akhe ethi uyaliphefumula umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulixhothele khatshana lokho zamanini ma-scientist ngoba shuwa singaphela ilizwe leli ngizale lingathela muntu ngiyabonga yimi udimhlanga ehe
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa ngeviki edluleyo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele-Haiti, umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe. Umongameli wakwele-Haiti udutshulwe wafa kumaviki edluleyo. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale le-Congress ngosibandlela umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. uHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu hlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla, wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Isigwebo sale ndoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo, ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvade iparliament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo, ngoba uplede guilty, ube cooperator njalo le court kazange azame ukuthi aphike icala lakhe, ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweparliament lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho, njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo zelwa nguTrump ukuthi ayenze le nto. So isigwebo sakhe ma ukhangelisisa konke khona lokhu, ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo, ukushuthi ngezinye indlela utshengise i-remorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokhu.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo sale ndoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kuwo wonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu, ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osekumele abe ngumongameli, nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe seriously indaba, I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babengenwe yini. And I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu, ngoba bayazi ukubana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa ba-plead not guilty, bazama ukuthola ama-excuse athize, sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lalesi ayibonayo mhla ka 6, ngoba idemocracy ye-America isebenza ngukhetho olwenziwa ngabantu, hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani, and therefore bese bezama ikhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Tshweni obe ngomgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kamnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na abangenelisanga ukuzwa indaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo, Montungamile Nkomo.